Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngilambulela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 7 zibandlela 2022, ngikhathi Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Abantu sesizile bantu imkhuhlane khathe sizulu liyana impukana zibaziningi so sithwele nzima sesaba uba le mkhuhlane edolobheni lapho singiyasolisa sikhonapha siyacela ithithi sikhandile isifonele ukuthi bengenza njani ngoba abantu abethu bangafa ngezinanakazana ezenzakala ngesikhathi sezulu lesi izibi zilethe umkhuhlane eminingi etshiyeneyo
izakhamizi zakobulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu nokungavuthwa ngesikhathi bezivi zisithi lokho kulakho kudala ukuqhamuka kweminye imikhuhlane
ukuze ayithole i-ID yakhona umele uyastrada ngobumele ugize manje ungadizele i-ID show i-right yakho bafaka sibili indawo emalokishini ukuthi abantu bethathela kodwa uma ufika every time kuyathiwa umshini ufile so akuncedi uyavukela futhi kwamsithela uzothiwa uthatha inamba.
Abafundi abakhangelele ukubhala imihloliso yokuphutsha izifundo zezinga le-A-level lonyaka bakhala ngobunzima ababhekane labo ukuba bathole izithupha. Kuwoza Friday liviyesi lejaha elisakhulayo uWillard Jimbandanyo ocula umdumo wakulezi nsuku obizwa ngokuthi amapiano. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba kulabantu abalishumi lasithupha ababulewe yi-COVID-19 izolo kwabahloliweyo elizweni jikelele khona izolo ababezu kwenkulungwane eyodwa 1121 batholakale beligciwane leli. Ukuhle kwakhuphula leli nani lokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo eZimbabwe ngoMvimbitho 2020 laya kwabazinkulungwane ezedlula kancane amakhulu amabili 220,178 okulenani eligoqela abasilayo kulomkhuhlane abazinkulungwane ezingamakhulu phose amabili 191,000 asebehlatshiwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 elizweni jikelele sebesedlula izigidi ezine 4.2 million kuthi asebehlatshiwe wonke omabili lawa majekiseni sebephezu kwezigidi ezintathu 3.2 million kusukisela ngenyanga edluleyo kampalakazi kule nkulungwane eziphose zifike ezilishumi 9,503 asebehlatshiwe ijekiseni lesithathu elebooster. Izakhamizi zakobulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokungabuthwa ngesikhathi bezibi zisithi lokhu kulakho kudala ukuqhamuka kweminye imikhuhlane. Nanku leli dolobho lingelinye elihamba phambili kwindawo ezilenani eliphezulu labatholakala bele-COVID-19. Anastasia Ndlovu zethulela lolu daba.
Imizi eminingi yakobulawayo ikakhulu emalokitshini lenzikini yedolobho akusakhangeleki ngoba sokunengcekeza ndawana yonke edolobheni ebelidume ngokulondoloza ukuhlanzeka elizweni lonke ikakhulu ngalezi zikhathi imizwe lomhlaba jikelele usesabela umonakalo odalwa yikuqhamuka kwe-COVID-19. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Ratitso Nyanzira uthi ukungabuthwa kwezibi enzikini yedolobho sekudala ukuqhamuka kodubo lwempukane.
Bantu sesizile bantu imkhuhlane khathe sizulu liyana impukane zibaziningi so sithwele nzima sesaba uba le mkhuhlane edolobheni lapho. Ngiyasolisa sikhonapha siyacela ithithi sikhandile isifonele ukuthi bengenza njani ngoba abantu abethu bangafa ngezinanakazana ezenzakala ngesikhathi sezulu lesi izibi zilethe umkhuhlane eminingi etshiyeneyo siyacela ukuthi besincede kakhulu.
Umnumzana Benny Moyo ilunga lenhlanganiso eyobulawayo Progressive Residents Association uthi njengenhlanganiso yezakhamizi bakhathazekile ngobuchapha obuvezwa yikungabuthwa kwezibi.
Sasibona kulengcekeze lonke isibanga bekungasiphathi kuhle kuye kwaba ne-outbreak esibe lawo ama-incidents angu-2 eruthe the chabalala we-diarrhea konke lokho kuhambela ukuhambela lokungahlanzeki kwedolobha lapha lapha okwamanje izibi ebesizibona zilokhu zokuthendeka isikhathi iyakholwa ngesikhathi sekhisimusi kuphelele liba nezibi eziningi esibuyayo esilindele ukuthi i-city council usomadolobha be thatha amanyathelo masinyane bakhuphe ingcekeza leli lahlelayo lifunakalile i-outbreak yomkhuhlane
Umsekeli kaMeya wakobulawayo uCouncillor Mlandu Ncube uthi iCouncil ithole usizo lwezimota zokubutha izibi kulunga ledale lePhalamende emele iBulawayo South uHonorable Raj Modi.
Namhlanje lapha sibona lapha iCouncil ebambane khona nosomabhizimusi owakobulawayo uModi wasinika ithipa lokufotshola izibi. Sifotshola izibi lezi imikoto yonke edorobheni. Okusho ukuthi sikhanethi kuseyafika umvulo imikoto yonke ibisikhini. So yiluhlelo esizama ukukhuthaza abantu bakithi ukuthi belahle kuhle izibi bengaphonge ukulahlela ndawo zonke. Njalo siyambonga usomabhizimusi uModi ngakwenzileyo. Njalo sicela abanye osomabhizimusi bebuye.
Ikhansili yakobulawayo okwamanje ikhala ngokuthi ibhekane lodubo lwamafutha ezimota ezithwala izibi osekubangele ukuba izibi zingabuthwa njengemvama. Leli dolobho lithi njalo umthwalo wokumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 wenza kube nzima ngamandla ukuthi basebenzele izakhamizi kundingeko ezinje lokubuthwa kwezibi. Bathi bayalwazi lolu dubo kodwa njengobulawayo kumele kube lokubambisana phakathi kwezakhamizi lomunisipala ukuze kuvinje ukuqhamuka kweminye imikhuhlane phezu kwalo ovele ukhona osusenza abantu bahlalele evalweni owe-COVID-19. Yimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abafundi abakhangelele ukubhala imihloliso yokuphutsha izifundo zezinga le-A-level lonyaka bakhala ngobunzima ababhekene labo ukuba bathole izithupha ezifunakalayo nxa bebhalisa. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu uthi ubunzima bokuthola incwadi eziqakathekileyo eZimbabwe selokhe waqala ubhubhane lwe-COVID-19 sobuphethwe kabili. Eyinye yencwadi lezi kuyisithupha esiyiswa esidingakala kakhulu ukuze umuntu enelise ukubhalisela ukuvota ukuloba imihloliso lokunye. Inkosikazi Thandeka Siziba, ongumzali olomntwana okhangelele ukubhala imihloliso ekupheleni komnyaka, uthi kubuhlungu ukuthi uyisizwalane seZimbabwe uthwale nzima ukuthola lezi ngwalo.
Abantwana badubeke ukuthola i-ID bona bezalelwe lapha shu. Umuntu adubeke nezalelwe eZimbabwe just i-ID. Hayi, uyavukela uzothola iyabhukhwa. Uyathi ubuyela ubhukhile, uzothola umtshini ufile. I-date yakho sidlulile, sekumele ubhukhe kutsha eZimbabwe kona. Hayi, kubuhlungu lokhu. Abantwana abanye khabe sibafikile, uma bephinda kufunakala i-ID. Ukuze ayithole i-ID yakhona ngoba akabhali vele ngela ID. Ukuze ayithole i-ID yakhona kumele uyastruggle, kumele umele ubhizi. Manje ungadizele i-ID sho i-right yakho. Wafaka sibili indawo emalokishini ukuthi abantu bethathela, kodwa uma ufika every time toyathwa umtshini ufile. So akuncedi, uyavukela futhi komsithela uzothiwa kuthatha inamba engazi.
Unkosikazi Thandeka Msipha, omunye wabazali, uthi ngomumo okhona elizweni kumele kuthathelwe amanyathelo kusasemasinya.
Khathe sizulu liyana, ingozi ziningi, kunje silwisane lokuqeda ubhubhane lwe-COVID, kodwa kusoze kusise ndawo ngoba abantu bayabe beminyeni lamasela ndawonye. Khathesi abantwana bavuka ngobusuku besiyabamba iline, okuyingozi ngoba balakho ukuhlangana lokunye endleleni. Lokhu kubuhlungu okwenzakalayo, kudinga ukukhangelisiswa kakhulu njalo masinyane.
Unkosikazi Melisa Chuma, ngesinye njalo isakhamuzi sakobulawayo, ongumzali olomntwana oselesikhathi evukela ukuya layinela ukubhalisela isithupha.
Abantwana besikolo bathwele nzima lapha lezulu liyana ukuthi bathatha ama-ID abo. Lokhu kusithwalisa nzima njengabazali ukuthi senze njani. Sibona into le inzima kakhulu kithi. Le mali yankhona ayikho lokugada, ngoba kwesikhathi uyahamba uphendukiselwa kusasa kuthiwa uphenduke futhi.
Omunye wabafundi unkosazana Samkeliso Mdluli uthi sebechitha isikhathi esiningi bedinga ukubhalisela ukuthola isithupha kulokuthi babe bebalela ukuloba imihloliso.
Isikhathi esisichitha lapha sesisiba siningi besifisa ukuthi ngabe indawo ziba ziningi lapha athathwa khona amaipula lokhu esikwenzayo ngoba khathesi asikwazi ukuthi sizawathola kumbe hayi lokuthi sizabhala asikwazi.
Imizamo yokuxhumana lesiphathamandla seregistry unkosikazi Jane Peters yehlule ngoba engaphenduli ucingo. Umthetho welizwe owafakwa nguhulumende uthi abantwana ababhala imihloliso eka O le A level kumele bebe sebelezithupha kodwa iningi labantu lithi umthetho lowo ngabe uyakhitshwa ngoba abantwana besehluleka ukuthi bathathe izithupha njalo baningi kakhulu abangazitholanga iminyaka emibili edluleyo solokhe kwaqala ubhubhane lwe-COVID-19. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umanisipala weHarare uthi akalawo umcabango wokugeca umlilo wabantu abawulime kunsimu zabo ezincane kuleli dolobho njalo akasoze ajezise abalime emaxhaphozini ngokubahlawulisa inkulungwane ezingama-25 zamadola, 25,000 Zimbabwe dollars. Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi saziso siphuma ngesikhathi kubonakale umbiko obusabalaliswa enkundleni zokuxhumana zebulenjini usithi ikhansili ihlela ukuthatha amanyathelo okujezisa abalima okungekho emthethweni. Osaphethe isikhundla sokuba yisikhulumeli sikamanisipala weHarare umnumzana Innocent Ruwende uthi lumbiko obikwa usayinwe ngosamele umabhalane kamanisipala weHarare umanjinela umnumzana Phakamile Moyo ungamanga.
Council has no plans to slash people's maize crops and to charge ZWO 25,000 for planting on wetlands. We continue with education and awareness programs to discourage
illegal circulating on social media. Osubhode kulenjini edabeni olufanayo ngoba awuvelelanga kithi.
Umqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eyeHarare Residence Trust umnumzana Precious Shumba uthi kulusizi ukuba esechabalala amaxhaphozi kodwa okumgqoka ukuba abantu bafundiswe ngokuqakatheka kwawo.
It is said that the council seems to have regained their voice against urban farmers.
Isakhamuzi semzini weKambuzuma eHarare umnumzana Mkhululi Phiri yena uthi lanxa eqondile umanisipala uJesus abephula imithetho yokulima lapho abangamelanga abalime khona kubuhlungu ukuthi abantu bagecelwa izilimo zabo sezivuthwa.
Ukulima kuma wetlands akulunganga kakhulu ngoba kumosha izinto eziningi esingeziwe sazibalisa lapha. Ngakho uCity Council wenza kahle uma siya bopha labo abalima ngakhonapho. Kodwa ke kufanele ukuthi nga wenza lento bengakalimi abantu ngoba nxa usugamula umumpu vele sekonakele. Lo muntu uthembele lwa ukuthi uzavuna imbijana leyo khona phana kodwa le kumele ukuthi nga baliswa bengakenzi lutho bengakamoshi ngoba sekonakele sebelimile sebegebhile sebe-exposile isoil leyana.
Esinye isakhamuzi eseHarare njalo umnumzana Victor Dube upha umbono wakhe laye.
Sokuyikulwa phakathi kwamabandla azabe ekhontesta kuma-election njengoba upresident esikhulume ukuthi ama-election azaba khona. Angiboni kule nto ukuthi khona i-council iba yiyo ekhulume njalo ngoba indaba zama-wetlands zisuka kuzindlu ezakhiwa kundawo ezizalo ngayilo udaba abahamba ngalo olokuhlanyela umumbu lolo hhalo ngulungane kakhulu.
Obona ngokuqhutshwa kwentuthuko yeHarare umnumzana Thafazi kwaMguti utshele umanisipala ekupheleni komnyaka owedlule ukuba kusobala ukuthi iziphathamandla zikamunicipala waleli dolobho azizimiselanga ukululungisisa udubo lokutshabalaliswa kwamaxhaphozi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Live talk lamhlanje sikhangela ukuqhubeka kwemizamo yokumelana lobhubhane ku-COVID-19 elizweni kanye lomncintiswano wenguqu wamazwe e-Afrika we-AFCON ngesikhathi eleZimbabwe liphakamele ukujeziswa yinhlanganiso ye-FIFA. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe namafitshane. Uhulumende weMelika ubike ngolwesibili ukubana usenelise ukubopha undoda onakanela ukubana wakhokhela ekubulaweni kowayengumongameli weleHaiti uJovenel Moise uMario Antonio Palacios oleminyaka engama-43 yokuzalwa. 43 ubika wayelisotsha kwelekolonia njalo ubikwa ebotshiwe esetheswa icala lokuqoqa ukubulala weleMelika. Umongameli Joe Biden uqayise ngolwesibili ukubana inani labantu abafunyanwe bele-COVID-19 lizaqhubeka liqhansa kumaviki alandelayo kungenxa yokuqhamuka ngomkhakha omutsha wale gciwane owe-Omicron okanya uthelelwana lula. Izikolo zasesabelweni seChicago khonapha eMelika sezimise izifundo zokuya emakilasini kusukisela ngolwesithathu ngemva kokuba abenhlanganiso yababalisi bevote besithi kumele kubuyelwe kuzifundo zebulenjini ngoba seliqonga okwethusayo inani labafundi lababalisi eselibanjwa yi-COVID-19. Izizalwane zeZimbabwe sezincume umongameli Cyril Ramaphosa waseSouth Africa ngokuvezela ilizwe lonke umbiko ogcweleyo ngenkohlakalo eyaba khona kulelo lizwe eminyakeni elishumi edluleyo. UThuso Khumalo sipha lolu daba eseJohannesburg weleSouth Africa.
Ngemva kweminyaka emine ecwayisisa inkohlakalo eyenzakele kweleSouth Africa eminyakeni elishumi edluleyo, ikomishini ebecwayisisa le inkohlakalo ikhipha umbiko wayo wakuqala obhalwe emakhasini edlula amakhulu asishiyagalombili 874 pages. Lo mbiko uveza inkohlakalo enkulu eyaguqisa inkampani zikahulumende ngamadolo. Ukhombisa ukuthi abathile abakhethwa ngowangumongameli umnumzana uJacob Zuma ukuthi bakhokhele inkampani yezamandla kagetsi Eskom yezokuthutha iTransnet, ezendizamtshina iSouth African Airways lezemithelo iSouth African Revenue Authority bathatha izinqumo ezavulela ubusela obukhulu kwantshontshwa izigidi zamarandi kula makampani. Lo mbiko uveza njalo ukuthi ibandla le-ANC laphatheka uzehlakalo zenkohlakalo eziningi ezigoqela ukuxhaswa ngemali ngamankampani aphiwa umsebenzi kuhulumende loba emakhanseleni kusetshenziswa ubuqilini. Ngesikhathi simukela lo mbiko umnumzana Ramaphosa uhle wakubeka wacaca ukuthi uzawubeka emphakathini njengoba unjalo. Lakanye ngemva kwamahola angatsholutho otholile ufake kuwebhusayithi ye-ofisi kamongameli ukuze ubonwe umuntu wonke. Ubuye wathembisa njalo ukuthi uzakhangela kakhulu lezo zinto umbiko lo othi zenziwe.
They will be implemented and we take this work of the Zondo Commission.
Siza kwenza konke lumbiko othi kufanele sikwenze.
Very, very seriously to end state capture.
Inyathelo likamnumzana Ramaphosa leli selijayelwe izandla liningi lezalwane zeZimbabwe. Isikhulume sebandla lezaphu kwelaSouth Africa umnumzana Khanisa Sinkala uthi kuqakatheke kakhulu ukuthi imiko yamakomishini ibone umuzulu ukuze kungabi lento efihlwa ngabaphetheyo.
Kuhle khona ukuthi uyipublishile i-report. Siyafisa lathi ukuthi ngabo chihamba kwe-commission namanye ama-commission ayenziwe eZimbabwe apublishwa mhlawumbe bekuzasenza ukuthi sikwazi ukuthi siwadiscuss with information and sikwazi lokubona ukuthi lapho kumele kwenziwe khona i-prosecution or kumele kuthathwe khona i-action ethile ingathathwa yini, and also i-public opinion to actually influence and get to know ukungcola okukhona ngabantu abanye abathile ukwenza ukuthi singagcini sesikhokhelwa ngabantu abakorrupt.
Abanye bathi kuhle ukuthi iZimbabwe layo isebenza ngokufanayo ukuze kube lula ukuthi uZulu afuqe inkokheli zithathe amanyathelo abe ekuthazwa imibiko yamakomishini. Isizalwa seZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi naye uchayela umnumzana Ramaphosa esihlombe.
Kutshengisa ukuthi umnumzana uRamaphosa uzimisele ukulwa lokukhohlakala, uzimisele ukulwa le corruption. Kuqakathekile ke lokhu ngoba umnumzana uRamaphosa ubonise ukuthi i-presidency yakhe noma ubukhokheli bakhe ubukhokheli obungazwani lenkohlakalo. Kusho ukuthi ukuveza kwakhe lokhu emphakathini kuqinisekisa khona lokhu ukuthi ungumkhokheli ongahlangani lenkohlakalo, ungumkhokheli ongafuni kuzibandakanisa lezinto ezilenkohlakalo phakathi.
Abanye ke bathi kuhle ukuthi leZimbabwe imibiko efana noMonklante Commission eyayigcwayisisa ngokubulawa kwabantu ngamasotsha ngemva kokukhetho yethulwa emphakathini. Bakhona bathi lokhu akwenelanga nxa limbiko isethulwa emphakathini kodwa kungathathwa amanyathelo okujezisa labo abatholakale besephula umthetho. Mina Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo. Kuwoza Friday livili silejaha elisakhulayo uMilady Jimbwandla Nyoni ocela umdumo wakulezi nsuku obizwa ngokuthi amapiano osebenzela ekoBulawayo. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Fanda.
Kuliviki silomunye njalo ke wasacathulayo obuya ke echisa kwamagama sikhuluma ngaye phela uWilliam Jimbwandla Nyoni yena bamazi ukuthi uChins
mina ngazalelwa eGreat Bridge angikhulelanga khona. My parents moved sifaqala ukuhlala eWest Nixon. I did my primary level eWest and then I moved sayohlala eColumbon so I did my ordinary level. Ngasuka laphana mina ngothando lwemusic. I had to move from Columbon ngabuya kwaBulawayo where I started my career path. I joined the studio, also I ex studios.
Music
yam yonke ngiyenzela ex studios lama producers angu 2 uGega Beat lo yichi. Sesenza ama projects ambalwa. Mina basically I'm a Afropop artist but I ventured into producing some type of vibe a different which is called trap mapiano. I've had projects with my producer uYichi. I have several projects and there is this song that he released okuthiwa ngukwali.
Kona yena ke abamenzayo wathanda ke ukucula ke lomdumo ke wamapiano ke obuyangeke kunono obuhle yena ke sithanda ukwazi ukuthi ngubani kahle kahle owamenzayo wenza sifuna ukucula lomculo.
Mina imusic bengilothando ngisesemncane but ukuhlabela khona ngwakho inspiration ize yabuya sengilalele abafana beNigeria laba oJoboy. Music yabo ilokunono obuchazayo. Le music yaseGoli amapiano lawa boy age group yethu isound ekhazayo. So I was inspired to venture into the music part ngoba indlela abahlabela ngayo iyangichaza.
ungahambi ke Jimzy, tshela ke balaleli ukuthi wena utholakala ngapi, umculo wako bengawuthola ngapi, kanti ke la ku social media bangakuthola ngapi?
Mina ku social media ngitholakala ku Instagram ngizibiza ngo William Chins. Ngile background yokuba ngu-photographer, so ngiyadibana nento eziningi zama-photos. Ku-YouTube ngikhona i-account engiyisebenzisayo, it's called Madder Than Boys. Ile new release track esiyenzileyo kathesi okuthiwa ngukwayi, and you can listen to it, it's a very good song. That's where you can get me. Like Facebook, I'm also available, it's William Chin.
Besikuhlelo hoza hoza Friday silejake lisakhulayo elicathulayo lokuntuthu ziyathunqa khona le kobulawa ke nguChims ebesilaye igama lami yenza Jesus Banda zihlangane njalo kwelizayo lisayo. Don't really who you think I am. Don't really where you think I'm at. Right now. I'm living the life without rules. Living the vibe that I choose. Being my dream, we never lose. Oh, my head. Oh, my head. I got your number. I'm no driver. I cannot lie when you play tomorrow now.
Kanyele ezinye zezindaba ezikhokhela izakhamizi zakobulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokungabuthwa ngesikhathi kwezibizi futhi lokhu kulakho kudala ukuqhamuka kweminye imikhuhlane. Abafundi abakhanyelele kuphala imihloliso yokuphutsha izifundo zezinga le-A-level lonyaka bakhala ngobunzima ababhekane labo uba bathole izithupha. Kuwoza Friday liviki besengejaha elisakhulayo uWilard Jimbanda Nyoni ucula umdumo kulezi nsuku obizwa ngokuthi ngamapiano. Siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo uPrasidence Jeremiah Nsithi libe le mpelasonto elithukela. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.